Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udlakela oluqondiswe kwabukuza kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolu lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape sizule nokuthi khona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na.
So kungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma ungazokufakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyini, umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu oke wangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, uMnumzana Mkondisi Moyo.
Imihlolo esiphezukwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Dlakela oluqondiswe kwabukuza kule South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakule South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababotshiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abokuza endaweni ezibalisa iDiepsloot, Alexandra neSoweto. Njalo kulomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. UMnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye leSouth African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula njalo ibone ukuthi abadale ludlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi loludlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi ukusukusela cishizolo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okweyitolo nemizi eminingi lapha kwelasi eSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje lobo budlulileyo obusukusela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi kwagcina kusiba nokudubuleka nokudubuleka kwabantu kanti ke labo abayibona akade behlele lombikisho nokubonakalisa bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo bememezela ukuthi ayibona abambandakanyeki kulokho kulobukusela nabantu ababebayo kodwa siyazi ukuthi abantu basuke beqoquzelwe ngomyalezo wabo kodwa ke sikubonile yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi khona umunye wabo labo baholi ogcine boshwe kwelaseProtea namhlanje onguyena okade eqoquzela naye hamba phambili uqoquzelene kwalabo abantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape sizule nokuthi khona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na. ngoba eshayiwe kanti naphakathi emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela se Deepkloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya eAlexander kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ehamba phambili kusukela ngo-2008 kulolu dlamo lwenzekayo lwaluqale khona kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatayela kwathi ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngase Deepkloof kanti nabokuza ke naminye inhlanganiso zalapha eSouth Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sigcine sibaqhuquzele ukuthi bangasondeli ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe amaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko singazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi makunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala silivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpe enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abeze politiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho okwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi ezidingwa ngumphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso eyamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapoyisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana neSouth African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishin ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokhela abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingaluthatha ke silu report kuyona iSouth African Human Rights Commission kanye nasemaphoyiseni sivula amacala ngemva kwalomphikishwa namhlanje makungaba khona igameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje ziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwabantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethwele nezikhali ebegqoke nempahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besiguquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasempikishweni namhla sesabaguquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kanenginengi nxa kuqathaniswa namanani awamaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ichumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale belegciwane leli. Lolu gatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa oyiHarare ababhubhileyo bebulawa yiCOVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa wajabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we-coronavirus lo i-COVID-19 elizweni leZimbabwe. Kutshengisela sobala babukande ukuthi umkhuhlane lo iloba nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi, kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractice zalokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing, abantu abaqhubeke ngokwenza into ze-social distancing, njalo abantu abaqhubeke njalo begeza izandla kakhulu, njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba baningi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort. Ikuthi uhlupho olukhona babugande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nalayo, especially kakhulu nxa sikhanela ama-pandemic afana labo COVID, uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke sithatha ukuthi yinto kahulumeni, kodwa sesikhole ukuthi imithetho lefakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane umemetheka ngakhona.
Uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngalokho kuthiwa yi-lockdown, kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka. Wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kenze yini okusemandleni akhe wonke kumbe kukhona okuchamanzi?
Amanyathelo awokuvala imingcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown kungumkhankaso omuhle, kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona, kodwa ke awusoze ube yiso isisombululo sokuthi abantu baphele baphume baphele kulomkhuhlane. Into efanele ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe le confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo ukwenzela ukuthi imkhuhlane leyo iyenelise ukuthi ize umkhuhlane lo uphele ebantwini. Ngoba iloba noma kungaze kufakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyini, umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo uyahamba siyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu. Kodwa ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini. Indaba ye-vaccine le babugande ayisondaba eqala kathesi. Ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane owaba khona njalo owabizwa kuthiwa nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920. Bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane. Ngaphandle kwalokho sizaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown, sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo ngoba akusoze kuncede ngalutho kona lokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine.
Lo ngumnumzana Difa waJabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare, abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi omela inothono edalele iphalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Balaleli we-Studio 7 linjani? Nabasakazi we-Studio 7 ngapho e-Washington DC ninjani kodwa? Lani niseZimbabwe niseSouth Africa niyaphila kodwa? Balaleli nabasakazi be-Studio 7 ngithi ngiyibeke le ndaba la engaqondi khona. Kanti ke kwenzakala lapho eZimbabwe ngendaba yamaphathi amaningi ningi la alonke efonywa sizoyikhipha kanjani le indlovu ayiphikiswa le eyizalo le ma kube nani lonke lifoma amaphathi amaningi ningi amaphathi amaningi ioro la amanye amaphathi aseceleni yila athengiwe yona le iphathi le enobukurobhani elokhu ehambe robha abantu ibribe abantu ukuthi kube namaphathi amaningi ukuze la maphathi amaningi adistebe ama-elections yebo khona asifuni one party state vele eliduzaneni kumele kube namanye ama-opposition party azo-opposa ukuze abe lena balungise kahle kodwa la maphathi ezimbabwe ngibona ngathi semaningi kakhulu nje adistebe amanye ayale nale if ngabe mina kuya ngami ngabe wena mqondisi moyo nalo chamisa nje ngabe kuyahlanganwa lapho ukhishwe la amanye amaphathi lana akhona lana ukuze kukhishwe le iphathi ikhona le indlovu kayiphikiswa le izane yabo mnangagwa le ekade yathi ngena yathi vele yazalwa ngobuqhophololo namanje lonke isesinawo lobu buqhophololo bayo ivele iphume le iphathi ngoba ayakhi iyadiliza manje kwathi uthi uyabheka elintuzaneni lapho emtransport utransport abantu kuthiwa bayeminyana kuzubukho kuyikuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho zihleli zipakile azenzi lutho abantu baswela itransport yokuhamba abantu baswela ukuthi umuntu noma egula aye esibhedlela lo okhulumayo ngowaselupane esigodini sasekana ijabhiwa ingaphansi kwenduna umabhiwa
Sanibonani, sanibonani, basakazi be-Studio 7, njani, saphila kodwa. Hayi, ukhuluma noThulani wakwaNdlela oqhamuka eFlabuzi phansi kwenduna eOsibasa. Ngithi mina bantu bakithi bakwaMthwakazi, cela luke livule ingqondo zenu, nivule namehlo enu, ningalali, hlukanani nezinto zeZANU-PF, nezi-MDC, whatever is MDCT, whatever is MDC Alliance, must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima noZANU-PF niyagijima noMDC izinto zasishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje sibilokhu besihlukumeza kanye basihlukumezela khona lokuthi nasiyisizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sikasalobhengula kodwa nina nisagijima noMDC naboZANU-PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungise izinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenza eligijima naboZANU-PF naboMDC nabantu basesishoneni lize wafaka ukuthi libavotelwe ngamakhansela sithina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana ney'nkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZANU-PF nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento eright this social system is very useless baba
ngibonani bantu bakuzilinjani ngezindawo hayi ZANU-PF lonyaka kuzovotwa nzima and ngale corona le itshengise abantu izinto eziningi ivule abantu amehlo ngezinto eziningi akula muntu ongavoteli ZANU-PF and lonyaka vele angicabanga ukuthi kona iZANU-PF layo vele iyakwazi vete kula muntu ongayivoteli ngendlela ehlukumeze ngakhona abantu ngendlela abantu abahlukumezele ngakhona abantu bavalwe ezindlini abantu bengelakudla abantu bebulawa indlala manje vele angithi thole lutho ZANU-PF that's why ubona nje beloka bebhizi amaphoyisa ehle vele jabule ethi aza kupha abantu ngoba vele amaphoyisa layo izikhohlakale amaphoyisa lawo akona maphoyisa ezimbabwe la izikhohlakale kuphela abantu ababulawa indlala umuntu okhona uma umthele egqoke uniform acala ukuthi imevi umbhathisa isaka benjalo bephelile bayahlupheka ubona betshontsha izinto zabantu yabona abantu bakhithi ngeqiniso amashona lakho kumele bayacothe endaweni zabo omunye lomunye ayesebenza lapha ahlala khona ayesebenza lapha azalwa khona izakhamuzi nje ma zingaqina zicothe bonke amatitsha konke yonke into nje kathi bona bengathusela kangaka izakhamuzi zithi abantu abazobona basebenza ma bebona amashona la egcwele emzini izakhamuzi zithi abantu abazobasebenza kuphi abantu abazibhadalela imali bavala izibaya bafundisa kodwa bahleli emakhaya abahleli labo balama degree balento yonke ubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo estradini ngoba amaphoyisa la i-evidence vele ikhulu ukuthi aso bantu abafundileyo izenzo zabo angeke ukuthi ufundile uyenze njengamaphoyisa la ngabantu ababuthwa estradini besefaka emsebenzini
njani basakahle Ya siyayizile ukudana efaka ngumnankagwa ngemva kopresident ekhulume nabemusician ukuthi bona benze ama-shows abo. Thina siyakwazi vele ukuthi obusayo uChiwenga umnankagwa wabikwa nguChiwenga. Ningamangali. Yena ngakuqala umnankagwa wakonsulta uchef wakhe uChiwenga.
Salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli baka Studio 7. Mna zothanda ukukhomenta kakhulu kule ndaba yezekhe. Izekhe abantu sebeqala ukuregister, seyiqala ukuvela. Awukhamze ukuthi be-announce inamba engasiyiyo yabantu abaregistile. Angidiyisa ukuriga khona lokho sibubonakala nje. Ndisuka nokusuka nje sebeqalile into. Izekhe ayekiyekele ukusebenzisa izandla. Singabantu beZimbabwe siyaso. Sokola ngaphandle kwelizwe, sokola ngaphakathi kwelizwe kungenxa yayo lezo zekhilela. Abake behloniphe amalungelo abantu. Please siyacela.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki, njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaningi-ningi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho lolu gatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated, laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kuleli daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa ileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza, labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education, ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate yilaba abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, igciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanje leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nqa kuyikuthi igciwane libanganeno njengalokho okwenzakala kathesi? Sizabona kulengxenye yezwe leyomelika engahlatshwanga.
Ukuqala ne-coronavirus siyazi ukubana owayengumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist nge-coronavirus, wayethathela phansi esithi hanje ngoba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibonise sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America, okuyinto ubana ngabe uTrump wa-acta fast wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance, bagqoke amamaski, ba-sanitize, bakline izandla, bageze izandla. Ngabe asange sibone abantu abaningi besifa ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kuyabe kungumuntu abamvotelayo, bayabhelieve ukuthi into azikhulumayo zizinqotho. So uBiden angeke ngitsho ukuthi ngithi inhlanhla noma yikuhlakanipha kwakhe, kodwa nje umuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele sibisane lalo sibambene njengabantu balapha eAmerica njalo futhi njengoba sekulama vaccine la asencede kakhulu siyabona into sezisiba lula khona manje mina ngilana e-Ocean City ngiletha abantwana ukuthi bazodlala e-beach ngibona wonke umuntu nje akagqoka sagqoka imask ngoba abantu abaningi sebevaccinatile so kuyatshengisa ukuthi hayi kusiyaphela umnyaka sibili ama-mask kuyabe sekuyinto emandulo igciwana leli kutshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivoteni
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa nomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani
Inhlelo esiphezukwaso kathesi njengebandla leMRP CPC siyakhankasa siyabhoda hamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kwelikamthwakazi sinanzelela ukuthi silama-provinces amane i-Midlands i-Matabeleland North iBulawayo le-Matabeleland South siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka ukuthi balandele kumbe basekele ibandla lemthwakazi Republic Party njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu sinanzelela ukuthi without ama-structures abantu abangeke babe njalo ibandla lethu alinyeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama structures
siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le coronavirus udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote
udaba lwe coronavirus luyasihlukumeza sibili lusibisela emuva enhlelweni zethu kusukusela luqala ngomnyaka ophelileyo kuzofika namhlanje sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba sasesibhukhe ihholo enketha 7 khona ngale kobulawayo ngobuhlelo lwaluyukuthi sibhode amaholo wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla lemthwakazi Republic Party kodwa ngenxa yaleli gciwana sesithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu but okunye sikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalolu daba lwe-coronavirus ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebaningi kodwa uthola ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo sikubonile khona le Harare ngesikhathi kugcotshwa kumbe kulungiswa isithombe sikambuyane handa iZANU-PF ibigcwele Harare bezenzela lokho abakufunayo sakubona futhi umnangagwa esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikankomo bebhoda lalaphana ku-hanging tree lendawana zonke babehamba bejiqukuqoku labantu kodwa nxa kungabantu be-opposition bayala bathi bona igciwane alivuwele corona alikavumeli ukuthi abantu babuthane so ke hayi kuyasisebenzisa nzima konke lokhu mayelana ngegciwane ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga ayikhulumi iqiniso iyavimba i-opposition ukuthi ihlangane
siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota lina lithini ngalokho liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini
iqiniso babugande inani emhlubulweni welakithi ngapha eMandebeleni abantu baregister kancane sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota abanye babhizi badinga imisebenzi abanye babhizi badinga okokuziphilisa kathi njalo abanye nxa ukhuluma lawo bathi bona sebalahle ithemba endabeni yokuvota benanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF kaliyenza ukuthi kube le-fair elections izikhathi zonke yikho-ke bathi bona kuyabadina ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo kodwa-ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le-MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi baregister bavote kodwa-ke kunzima nzima kakhulu njengoba usitsho la ukuthi abantu abaningi abaphakameli ukuvota ngoba sekunanzelayo ukuthi obekulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi yikuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona khona ukuqakatheka ukuthi why kumele bavote sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote kakhulu lapha ezabelweni sikhangela kuma elections la kuma constituents ukuthi yikho lapho kulendaba khona ngoba i-local governance yiyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo kuze abethuba bekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party besixoxa la kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Tiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.